phela ngathi wayena wayevele wa-reverse ama-number akhe wafaka ku-5%. Next year kuyahlupha kuluhlupho ngokule kulama-elections. Nxa kulama-elections umnyaka wakhona ama-consumers aba ngesikhathi ngathi a-bit cautious, ngoba kuyabe kulokwethuka okuthize, abasoze bathenge nje ngendlela ehamba kuhle. Lama-investors avela ngaphandle kwekhaya kwelizwe baye besesaba kithi foreign direct investment le-consumption okudrive i-growth kuyabe kungekho ngoba ngenxa yama-elections. So angibona ukuthi umzana bikuthi yena ama-enablers akhona abevelela ngaphi.
Kodwa uyakhuluma lapho ukuthi nxa ukuthi ezombangazwe zingani zingconywana khanya ngazani yikho kuphela kungathuthuka nge-8.9%, ubona njani khonapho?
I-stability ye-political environment umnyaka o-2013 yi-electoral year, kutho ukuthi ama-enablers wonke ayebe-negative, laba-indicators zakhona a-negative. Kuyaphika nxa ukhetho soluphelile, so kudinga ingxenyanga ezintathu kumbe ezinhlanu, so kusaka ku-2014. So ngomnyaka ozayo awungeke kube yi-stability year, ngoba ngomnyaka wokhetho ama-economic enablers kantshintshi within 12 months, antshintsha nje after about 12 to 13 months.
Ye, nxa sesibona njalo uthi khona umnotho uyakwanisa ukuthi uthuthuke nge-6.7% usiya phambili ku-2015, kambe ukuthethe ngaphi khonokho?
Ngathi urhulumente omutsha futhi vele i-confidence yakhona iyabe ngathi iphakeme, ngoba futhi urhulumente yakhona iyabe sekwanisa ukuthi abe le-accountability ama-mines onke lana athathwa yizanu PF lana futhi vele ayebe sezidaleni zabantu aba-accountable. Ngingavumelana naye ukuthi umnyaka wa-2014 kusiya khona le singatshala lobi-10%. Ngoba vele iZimbabwe iyabe isiyi-new democracy, akwethusi ukuthi ama-investment le-consumption lama-savings le-confidence yama-bank le-liquidity kuyabe sokumi kahle.
Siyabona njalo ukuthi ibhajethi yakhe iyabe yi-3.8 billion, lo nyaka uyi-revise from 4 billion yaku 3.6 billion. So ungathini ngakhonokho?
Amabhajethi ye-province yakhe mancane kakhulu. i-3 billion noma i-Microsoft kumbe i-Facebook vale imali eningi edlula yona leyo. I-budget afanange ibe conservative, sifanele sibe le-budget enikeza ithemba